Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe nguhulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into eyenziwa nguhulumende, siyayisola noma ingazibenhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo, iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party, besitsho ukuthi thina vele lakhakasingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi amahelikopter la ohlobo lwe Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu $10 million ngayinye. Kuthengwe amahelikopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abayisiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa nge-10 yona i-2.5, ukuthi ngabe ngabantu okuthiwa abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedayivethe imali yangukona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le ama izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama ambulance, izimoto ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga amahelikopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho. Balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi khathesi ufile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlane kodwa umuntu osuka enkaya umama ozithweleyo senkaya uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sisibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wawo omkhulu wawo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baziqhakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imlizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khona apha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama-helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi akukhona ama-helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo ngohulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akulanto enhle esifuna yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred. Siyazizonda thina njengabantu kasiziqakathekisi futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona. Anti uhambo lwe-1,000 miles luqala ngestep esisodwa. So nxa sokwenziwe njalo-ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona-ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le mitshina ezaba khona. Kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemitshina sizathola ukuthi uhulumende uyakutshe uthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona. So izinto ezibuka khona nje zena ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo qobo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kujontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi beyona bebengathola ama-helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama-helicopter chipile esingalinika wona kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama-helicopter la adurile ngoba sokuthe kwabakhona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokhu sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikhansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikhansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF. Ukhansila Sinikiwe Mutanda ungumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikhansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegqile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa ukuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-challenge eyinye sokusiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana kuchinsesini izibi lezi kulidoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ingakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphomba ku-create ama-dump site ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthiwa sekuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Ngezaba lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklina uBulawayo, saphatheka labo-minister of state umama uJudith Nuke, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lona lolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalungelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelise ukuthi siwugcine njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu. And nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sichose amalanga engathathwanga, kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lwana usuka angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika befinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. We-trying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini lanot e-CBD. Sothingane nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje sebechayisile, so kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isanithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda oka wadi 10 eNtumbane ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Ebisi Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngomthetho kanjani njandoke ay basazi bokuthi lethelo lokuzina ukgawule lava abantu bahumanayo lava u president okunuka umuntu ubizimabhela president wangathi president obusilizwe ngenkani ongakhethwa ngabantu wakhethwa ngubani u president wakhe lo othi ngupresident osikhulumela umbhulu lapho president wakhethwa ngubani jo wazibeka yena wabekwa ngamasocha waphinde wabekwa ngabomalaba lawa abangani bakhe labo chikupa kwayena umgabe kazange wakhethwa ngabantu waziveka ngokubula olobhala kurobha nkomo bibulala abantu ngegugrawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhlaba lo president ozakhethwa ngabantu manje akula president awusimbhuruzela lo
sanalibonani kwistudio 7 nami hayi ngingolunga ngisetsholotsho ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisane ngalezaninsuku kusafonelwa nakusho ukuthi nje hhayi beleke ngimlandeli nje njalo nje kuzofika manje nami ngithi angihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusiyathulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime bazonze nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseka kwaba khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esephilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizusapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngithithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga
elo studio 7 Hello Studio 7 ngiyabingelela mnobingelelayo yongiwumabutho isizalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mina ubona kwami ukhetho laseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident wethu Emmerson Tambo mina ngakho ungenela phana ngamandla ebukutho njalo iZANU PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle ukuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bengumongameli oqotho bemelte abambe i-term yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo ufuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelane umkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli usasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenzele i-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabo gawule le lokhu befikeli lokhu zena ububi abantu bathwele nzima ifila iZANU PF ikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Africa elama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU PF iZANU PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into nezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 Salvoni, kinesi yaza kona le zizwe itsholo isivuno kwasi vele lisho ukuthi lidlulisa message la besitshekele kahle ukuthi kanti umnangoko kadladlini mayetshontsha igold lina lithi akalacala asikazwa kahle sacela lisichazele kahle lifake lapho lisende lapho lizivule lisikwazi ukuthi umnangoko yena kuyenzakalani lapha into eliyibonile lithi lina laphana kulapho lichaza ukuthi hhayi vulelana abantu bonke
babone manje ufuna ukubona ufuna zivote ha uhlale zilokhu hayi vulani ku studio la vulani lisivule lisivule vulani uke cacala tshengisa abantu ngingajekisa idili khombana abantu qiniso studio umsebenzi we-studio 7 vulani into ezibonakalayo siyabona
studio 7 studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle izanu PF namhlanje lokho kubuse yona ubuse yena umnanga kwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ma election sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu bezani PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right batshontsha idiamond batshontsha ichrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo jobs akhala ayesulwa amacala sibonile abantu bezani PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa echikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wona umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu bezanupf banamanga waye benamanga bantu bezimbabwe ake livuleni amehlo ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli ojoseph labo gawule labo labomalakhi nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwana ma bengakhuluma iqiniso ngabomnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
salibonani basakazi we-studio 7 yalibingelela labalaleli ngithi balandele betrip siyasikhuthala nini linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano wezanu PF abazantu bezanu PF bafuna uhlala imithi qoca abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina itrip abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hhayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina bakwazi ukuthi thina vele silabantu bethu kuzanu PF I think uziyambi ziyambi kukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla lezanu PF selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku-trip c hhayi ubengaqambi imanga uziyambi ziyambi kathi esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphume kibo bafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-trip c bengaze bebiye bezojoyina i-trip c into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebiye kumarali akula nto ekhulunywa kumarali ku-trip c ungathi ungena igroup ye-trip c awusozithola i-secret ungathi ungena i-meeting ye-trip c awusozithola i-secret into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote abantu bengaze bethi i-trip c kayikhampeni i-trip c kayikhampeni emathabheleleni yes kusese-week but emashonaland i-trip c simochi and ngimzwile futhi uziyambi ziyambe sithi khonakhona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayele ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa beyithola abantu abayi-5 kodwa bezanu PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hhayi la kuzanu PF i-change iyafunakala kumele bebekwazi khonoku so abezanu PF abaqoqayo vele baphuzile thina sivele sila bantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazafa bayidoba ababuye laba bezanu PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma labo ku-trip c even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngomnyaka ka-2003 ele-Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele-DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele-DPRK DRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali inhlanganiso zomhlaba ezigoqela iUnited Nations leEuropean Union zethesa izijeziso zenotho eleNorth Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo ele DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni kuminyaka eyisithupha edluleyo ele DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugaja lwe Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu $5 million kulo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin lo Queen Guoming bangapi uzaphiwa umvuzo we $500,000. Kugatsha lwezemali olwe United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama sanctions uSim Hyun-sop Wu Ho-yoi lo Sheng Hung-man. Uwu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende wele DPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence uMnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende wele DPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuwona lo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama investigators kunombolo ze WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Calé la cua, open up
intombi endala Amanda Black ovela ke eMzansi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwamahelikopter kwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye kodwa abanye bekwemukela. Ikhansili yakobulawa ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.